Ayithole ehlathini abanye bayithole eklabhini lena intombi nto ngayithatha ngahlala nayo ngayithole ehlathini abanye bayithole eklabhini lena induya avindle ngizohlala nayo wathi kawulezizweni ekawulezizweni wathi kawulezizweni ugugu wami mhla engiyala wathi kawulezizweni ekawulezizweni wathi kawulezizweni ugugu wami mhla engiyala wawusekuseni ngovivi angisehlathini ngilusile nje ngathi qala qala kabili kathathi ngabona intombi endala ey awungaqhubeka ngelusa ojamuludwe ehlubuka weduka awungamlinda abone engathi usathane uyangilinga ey ngafika ehlathini elimnyama abone ingilozi khanyayo ekhazimlayo avele ngabona ukuthi yiyo le ngilozi yamaphupho ayithole ehlathini abanye bayithole eklabhini lena intombi nto ngayithatha ngahlala nayo ngayithole ehlathini abanye bayithole eklabhini lena induya avindle ngizohlala nayo wathi kawulezizweni ekawulezizweni wathi kawulezizweni ugugu wami mhla engiyala wathi kawulezizweni ekawulezizweni wathi kawulezizweni ugugu wami mhla engiyala kuthe kusanjalo ngiseqomolozile waqhabuka imbadadama eva yangihlaba hhayi ungafunga ukuthi ayeloziwe ngoba ngaleso sikhathi igazi lalixhaza le ntombazane yangisiza maqede yahamba igama layo ungakalezwa ezwa ngiphakanyelwa imizwa wathi angizibike kodwa ngabuye ngayikhuza akhumbula ubaba ongizalayo akhumbula ubaba benokoko abangiyalayo bathi ma ushela intombi ungatatazeli uyinike isikhathi ucabanga ungaxhamazi abanye bayithole eklabhini lena intombi nto ngayithatha ngahlala nayo ngayithole ehlathini abanye bayithole eklabhini lena induya avindle ngizohlala nayo wathi kawulezizweni ekawulezizweni wathi kawulezizweni ugugu wami mhla engiyala wathi kawulezizweni ekawulezizweni wathi kawulezizweni ugugu wami mhla engiyala waphela amafika isithupha ngilusela kulela hlathi njalo ngiyihlupha mangikhona ngigudunga lonke ihlathi ngayithi ngizombona kodwa zehle ihlathi oba uthando lwami impela luyabekezela angeke ukholwe mangikutshela ngangibhayizela ngalenye ilanga ngihambela qhamthushi wavela kwaphoxa ngigonyuluke ngikhiphe konke okusenhliziyweni enhliziyo ithanda la ithanda khona